Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele.
Democracy njalo kwamanye amazwe njengalane eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela abulala msindo iprocess nje ehlali iyenzakala.
Namuhla sikhangela umumo wendlala emaphandleni siqala ngesigaba seMathebeleland.
Umumo wendlala indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho enhlala khona lapho.
Sizafika njalo lasesigabeni seMathebeleland South.
Kakhulu kuzaba wethu lo mnyaka ngoba abantu bethu abase diaspora eGoli laseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bebaleka amapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele endaweni ezedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,100. I-commission le ivulele lolu gwalo leziphathamandla zamabandla azancintisa kukhetho ukuthi azibonele ukuthi ukhetho lwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuqilibezela. Isikhulumeli sekhomishini yeZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba leThe Herald izolo ukuthi ikhomishini yeZEC iphiwe imali eyizigidi zamadola eMelika ezifika phose ikhulu $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali le izasetshenziswa ukudinda amavoti ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. I-commission yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izazisa lamuhla ukuthi izigaba eseziqunyiwe ziqunyelwa izabelo zokuvota ama-constituencies zingaki njalo ngeziphi. Izigaba zeMathebeleland zikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisele ukuvota elizweni jikelele i-voters roll ilamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni njalo ongusenator wakoBulawayo.
Ngibingelele emsakazi, ngibingelele abalalele emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwadi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile bacheck babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Into enhle vele i-democracy njalo kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela abulala msindo iprocess nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zaba municipal and whatever ma offices ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho fike ubheke ubone ulungise lokho kulungisekayo. So maezekhi la engazibona sifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithempile nje abethuki ngayo ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa i-commission yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikiswe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule izincwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka hayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje uyadisqualifywa ukuthini konke lokho kuzosiza bazame lokuthi ukuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo. Kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho. Izekhi kumele ukuthi ikhuphe imodel lokhuzen ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona. Abantu bengayilapha na begetsa abana bana benje lapha sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika lapha namfaka uX ngifakela uba ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njoba uhlelo lwabo luzoqala nje kufuna ke sixoxe nje ngemva kwamafika amane oso. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula ezombusazwe njalo engusenator wakoBulawayo. Ubekhuluma ecingeni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku ngoba intengo yokudla ezitolo ikhwela mihla ngemihla. IZulu lalo alinanga kuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba lentengo evele iphezulu kule emadolobheni, umumo wakhona mubi kakhulu. Siqoxe lesakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ungukansila njalo walumango. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni sakhe.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho khokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kakhulu. Kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge kokheli ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakangela ukuthi abantu bathole ukudla kuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala liyana ukuthi umuntu ozange ezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala indlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazaze zobona ukuthi isitshwala sangibona bangasitshola njani, but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi even lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balindlala wange district yonke. Sonke njengamakansila sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le, but ayikho khonoko kulizabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Ihlanganiso lezi ezifana nalobo World Vision bakaqalisa ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangelele ukuthi yena uhulumende nangokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalendlala yona le. Ama-non-governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe balambile. Hhayi, umumo awukho right. Bazabuya siyakwazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona. Uthi ezemelele sive sigade inentabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule ndlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuya kumelele ukuthi benanzile ukuthi isikhathi ncathe sikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebeqalisa ukubona ukuthi abantu bayanika ukudla abantu bayadubeka ereserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka ukuthi kunzima of course nxa utshela umuntu osuta izuzonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lolo emandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu ngiyabonga kanti
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede njalo engukansila walumango Lokhe sikudaba lunye sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla lesiCC
sakubona baba Gandhi labalaleli ba Studio 7 okwaqala babethi indlala ayibulali muntu kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha ma-South ngananzelela ngibona sokuqalilwe kakhulu ezifuyeni utshani kabusekho ukubonisa ukuthi owenza lezi zifuyeni kwenzakala lathe bantwini ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla indlala ema-Tableland South sesisondelela kiyo ngibona ngani nga kusiyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule indlala ikhona eMathebeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo ikakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abase diaspora eGoli laseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi njengoba betshona bevaleka amapholisa le misebenzi baphelela bekhitshwa malalo ukuthi kumele bebuye lezo lakibo kuzoba nzima izinto ziyadura izimba kwasikhuluma kula mali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa ngelizwe leSouth Africa impuphu sesithenga nge 500 kwezindawo 650 kg ngoba thina emakhaya kakhulu ngasithenga impuphu sithenga ama 50 kg ngoba yiwe angani abangcono kithi angikhulumi amacimbi njengoba saba namacimbi sesiphongo wadle njalo sithela amanzi ngoba i cooking oil iyadura 2 kg kubo 120-150 rand so kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMathebeleland South indlala yodwa ngikhuluma ngabantu abasebenzayo laba bangasebenziyo kangikhulumi kunzima sibili kakhulu sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala sibhadalela abantu abazobhala umhloliso imali zakho naziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi abantwana abaningi basezibebhala umhloliso
zona inhlanganiso eziyandise uphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa zisathule kwamanje zithule akulokunyekunyekayo lethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazama osincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama-election nje kanje uhulumende uyabe funa ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguyonikeza so kabantu abakathela incwadi uncedo baba Gandhi so sebenzimene obukhulu kakhulu indlala isihlasela kenyanazelela ngakwenziwa imicimbi njengoba na imicimbi sibamnengi lemingcwabo umuntu sethi ngathi semngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje ke ngidle ngwendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi temzini wakakulalutho kunzima kakhulu baba Gandhi izitolo eziningi kazilalutho ziempty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi baza koda kuphi iyo indaba esinayo so sithi khona ama organization lawa amazwe kade sincedisa siyacela mpela ukuthi bangambuyele emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela abalambe
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla lesiCC Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osomabhizimusi bedolobho leKwekwe sebekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi aqotshe iziphathamandla ezilobuvila lezingamasela kuhulumende wakhe. Lesi sicelo senziwe ngolwesihlanu kwenye ihotela yekhwekhwe lapho Mnangagwa kade enxuswe khona. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi kulowesifazane unkosazana Sheila Seliwane odabuka kwele South Africa owabhubha endlini yakhe eflatini kwele Bilitane ngomnyaka ka-2019 kodwa amathambo akhe atholakale lumnyaka. Leli phephandaba lithi omakhelwane bakhala ngokuzwa umnuko eflatini lomuyi kodwa iziphathamandla zazithulela. Amathambo kamuyi asiwa kwele South Africa lapho angcwatshwe khona ekuqaleni kweminyaka wonalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amachona machona studio 7 abalaleli ba. Isisekelo sombuso seZimbabwe esikhulunywa ngamadokotela wentokratic kunjalo kodwa amabhuku and company awokupholandi ayisibo abantu abaqualified ukuthi basitshele ukuthi iza-democratic ngoba yibo abantu ababenika umasoni lambuzo Mnangagwa amandla okuthi ayezinto azifunaanamlandlojike kuzokungusebenzisa yena umadoku lepholandayo labathokozane abahambe benze nabokwanele ndebele yibo abantu abayenzinikizana ibhifa amandla okuthi umholo wabo abe namandla obezintandalo ayifunayo namhlanje yibo angazitshile ukuthi kona usekelo lesi sombuso ezimbabwe siyenze sinyetheze yibo abasinyethezela.
Studio 7, salibonani, bantu bakithi, bantu abahle, aliziphi izindaba zezimnandi, ezeqiniso, linjani, lonke, angifuni ukukhuluma ukuthi ubani ubani, hayi ngithi lonke linjani, bathatheli bethu bezindaba amagumbini onke amanomhlaba ukuze befike e-America khona ngapho, hayi ngithe lami ngezofika ngombono wami e-America, kathese ngikhuluma ngise-America, hayi ngithi ninjani lonke bakithi, hayi thina siyaphila, hayi nokumbona onyana kwami okuncane, hayi ngamkhangele, hayi president wethu lo ohlamisa, hayi bona ngani uthathe indlela emnandi, hayi intate ikhuluma izolo, hayi ngisengijabulisa sibili, ngaye senze nje sokuyakhanya ukuthi siyangaphi, kuyasikhanyela ukuthi siyangaphi, hayi izeki leli kwenzayo ifuna ukuthi isithe mathebeli nje abantu abavotanga bonke, hayi asoqiniso lokho, asoqiniso into afuna ukwenza ubutsotsi, bafuna ukuthatha abantu bonke babaphi Mnangagwa, hayi thina siqinile sikhona sibaningi, akula nto ukuthi sibalutshwane, asibaningi bonke baningi bavota bayenza njani kodwa yikho bephikisele emuva, hayi lokhu abakwenzayo ayisikho, bangazathengwa Mnangagwa, hayi lokhu asifuni, abaphume ungene abanye, baphume bengene abanye abarayithi, bangazange bekhetha abantu babo ikhampani yabo, hayi soze kube yile kulungi, hayi soze kwelelani lakho, danki makhiwa mi danki. Ngibonile kakhulu baba.
Hayi siyabingelela ku Studio 7 uTongameli Nkomo, indaba ezinhle. Hayi sithwele nzima lapha kwa kithi amathebelende lamasela bahile badle inkomo zethu. Sihlale egangeni lekhaya elizwe liyalokulunga, asisakwazi ukuthi siyaphephela ngani. Lanqabe ngasicotsha bethi sibuye emakhaya, asikwazi ukuthi siyenza njani ngoba lamasela baqeda inkomo zethu zibe sisithembile ukuthi masiphelwe imisebenzi siyafaka sithengiswa ngoba ekhaya imali kayingena ebanki, amabhenki akithi afile kala mahla. Asisakwazi siza kwethu ukuthi siya sasithi silwa sifuna ilizwe sithi sicotshe amakhiwa kathi siyazifaka kubuya ngabe sekela amakhiwa loku esibusa mhlawumbe ngabe kungcono ngabe sinothile noma laba besisebenzisa nzima kodwa sasingasogoli ngoba kwakungelwayelamba sasilima izulu lisina kukuhle.
Ye linjani mthokazi wakithi, njani mthokazi wakithi, ya baphila lapha abasakazi bethu. Hhayi siyabonga kakhulu umdladla okhuluma umdladla Dawuduna. Hhayi into engikhala ngayo yilo umfana lo utsamisa lo lo yabona utsamisa yabo leli elithi abantu isiphambane MDC MDC ithwa iCCC le iCCC kubanjwane kubanjwane ini libonile nje shadow cabinet kamfana lo libonile ini exactly isho umuntu esitshoneni westoneni ulapho uyalibonisa iyalibonisa linehlaya sithi hey tjamisa watwatwata ndisiyagcwala emarali nayo bekani manje lo mfana lo hlasa litshela into zikamthwakazi othe asekele ndizama ukuthi silandele into zomthwakazi bekani manje icabinet yakho lenzeni lithini manje khulumani sizwe nansi ishadow cabinet yakho ikhuphile yayibona ke manje ukuthi kwenzakalani amandebelo emangaki lapha ake nilisitshele ke lisichazele linethi liyazi hlala silitshela mthwaka abantu bakamthwakazi vukani vukani emaqandeni lekele ukufukamelana nezinyoka amashona azoliluma amakhwapha emini lokufukamela into engekho right vukamthwakazi vuna
ya kulenye indaba esesihlangane layo indaba eyenzakale egweru kulo muntu we-MDC ogijinyiswe ngabasekeli be-ZANU-PF bembona igqoke ikhipha sesiyile emkhoba egweru izolo etambama but umuntu ukwanisile ukuthi ebaleke ngoba bade bemgijinisa bethela amabhemba bathe bembona bathi mana lapho ndoda kumele sikhulumisane nisibambaneni undoda lwana wazama ukuthi eme wathi wathakhela wathi ukuthi bathwele amahloko abantu labana bamgijimisa but ubalekile lo ndoda kuthiwa ngu-try mo uncube but ubalekile usilile kade ngabe bambambile shouthi ngabe bambulele
salibonani bontunga salibonani bosithandekile ndlovu ku-studio 7 nabalaleli sithi hhayi liyasisiza sibili ngokungasikhohlwa ngezinyuzi loko lisinikeza siyabonga kakhulu siyabonga inyuzi ze inyuzi kazibalwe sibili kakhulu
linjani linjani balaleli we-studio 7 linjani ngiyajabula ukulibingelela kulo umsakazo bazali ngiyalikhuthaza ulentsha yonke khona emahlabeni wonke jikelele ukuthi sihambe ngokuningi ngonyaka ozayo siyokulwa le yimpi uyakhipha abantu abasebehlele isikhathi eside kangaka embusweni bengasenzeli lutho bazali asihambe sihambe ngokuningi intsha mayirejiste ngokuningi sihluphekile iminyaka yonke engu-42 sihlukumezeka bazali asiboneni ukuthi impela kuba nontshintsho ngonyaka ozayo bangaze beyenzeni laba abantu beyalela njani siyazi ukuthi vele kunzima ukukhipha umuntu umhluthunela isinkwa umuntu kumhluthunela isinkwa kunzima kakhulu abantu laba bayesaba ukuya emajele ngezinto abazenzayo ezimbi nokubhidliza ilizwe bona beyalela kangaka sebebhidlizile sebenqoshile so kunzima ukuthi bephumelula bazali kodwa asiphakameni sivuse amakhanda ngikhuluma ngise-Johannesburg okhulumayo engu-John Mdimba wasemabale edobhola engikhuthaza bonke abantu ukuthi ngani bezimisele ukuthi manje ngani siyalungisa leli lizwe leli lilungiswa yithi akula muntu ongasilungisela leli lizwe ngaphandle kokuthi sisukume siphakame sithi sokwanele ngiyabonga ngiyajabula ukulibingelela lonke amen
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana e-Francis Town e-Blockade lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abelubani esigabeni semalunku laphana umama ukuthi kahambe ayirejista ukuvota umalumami kahambe ayirejista ukuvota usamthulisi laphana uPaul Ngwenya akayirejista ukuvota wonke bonke abangizwayo ngithi bantu thina singapha sithwele nzima zamani niyirejista ukuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza kusahlaleki ngithi ngiyabonga emhlahla usebhukweni wemalunku khonapho ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 hayi siyabonga kakhulu lani lizizwele ukuthi senelisile ukuthi sidlale ke imhlayizo yenu eminingi kakhulu ngoba ibimfitshane njalo siyacela ukuthi lingathuki ikakhulu ukukhuthaza amazwi angani wona ayachothoza imhlobo ukuthi amashona amandebele hathi asenzeni ke sikhulumisane nje kuhle kuhle siyabonga kwezemelika Udaba lwelungelo labesifazane abazithweleyo abafuna ukususa izisu luyaqhubeka lusiba egudwini. Lokhu kulandela ukugenqulwa kumthetho owawusipha ilungelo abesifazane ukuthi benze lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba ye-abortion inzima ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku-background efana leZimbabwe singama-countries la ukuthiwa ngama-Christian countries ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma indaba ye-abortion I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine ngoba akhulise umntwana. So kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning abantu abathatha amaphilisi lanlanje. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ngathi sikhangela kwezepolitiki siyazi ukuthi uRoe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973. So kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi iSupreme Court ireverse i-decision yenzwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamaye amazwe amaningi ayasola ngalokho kwenzakeleyo. Lakhona pha e-America baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu indaba ye-abortion njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court i-court ephezulu ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi, i-decision leyi siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.
Siyabonga kakhulu mnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhlelo lokuthi uZulu ayihlola igama lakhe kuluhlu lokuvota i-voters roll luyaqala lamhlanje elizweni lonke jikelele. Lamhla besilengxoxo labahlala ezabelweni ezijiyeneyo sikhangela ke umumo wendlala othiwa wona awumanga kuhle. Sibe lengxoxo lomnumzana Solani Njemnyama owesigabeni seMatabeleland South othi khona hayi umumo mubi kakhulu. Saphinda njalo saxoxa lomnumzana Stanley Torima owedete eMatabeleland North lakho hayi umumo kawumanga kahle. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa ke ukuthi lukhona uhlelo lwakusihlwa ntambama ngo-7:30 kumbe singadimana njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.